Ngingasitshela njalo ukuthi kungani abanye bemvimbele njalo uze wangena njalo.
Sengisilo phela ukuthi umhlangano ube ngeprovincial assembly. Uma ngeprovincial assembly ngabantu abanjani abangamakhethekhe abakhona ezikhundleni zokukhethela. Ukhuphe kakho kulezo zikhundla. Umongameli nguye umvumele ukuthi anjani. Angeni.
Umnumzana Ntando, Ndlovu uthi yena uNkosazana Khuphe uselilunga lebandla le-CCC njalo akusela MDCT. Liyavuma lokho ukuthi lilunga leni njalo liyakwazi lokhu yini?
Nxa elilunga le-CCC kamelanga ebekhuluma nawe, kamelanga ebekhuluma lezintatheli zezindaba esithi ngesikhulumi sikaKhuphe. Nxa elilunga le-CCC umthetho uyawazi. I-disorder leyo ngoba isikhulumi sakobulawayo yini njalo ngikhulumela ibulawayo yikho ngitshile ukuthi i-caretaker province ngoba umhlangano lo ungeriphablic besiyawubizele white kumbe le-amphitheatre lapho uyabe unjani uyabuya abantu abaningi but ukuthi siwubizele e-McDonald's besikwazi ukuthi uhlangana ama-structures kuphela so thina asithandi ukuthi abantu bethi nxa umhlangano bize ukuthiwa ngowama-structures bebuye besaphazamisa besenzela ukuthi banike amintatheli indaba zokubhaya. Umhlangano ungabizwa as a public meeting. Ungacabangi ngowonke umuntu yes laba abanye abantu balelungile ukuthi banjani bebe khona. Saba leyinye i-problem last week lapho okwabuya abantu kuwumhlangano we-provincial executive. Sabona abantu abangeni ku-provincial executive sebekhona egedini. Omunye wadobhilishe waqalisa ukuxotshanisa omunye umfana othiwa ngutinashe umxotshanise ethwelile okhuzeni ilishe abesecurity bathi hhayi wena ngena phakathi aphana utinashe lwana wangena phakathi awusazi kube njani lodlakela kade lukhona so becela ukuthi nxa umhlangano umbizo ungaze umbiko uphume ukuthi umhlangano lo ngowama-structures makube njalo
liyabamukela yini uNkosazana Khuphe labantu bakhe
umama uKhuphe ufake umbiko ukuthi yena uyilunga le-Coalition for Change njalo uyi-ordinary member. Amboni ukuthi ukhona umuntu ophikisana lalokho.